Umnumzana Jeff Sessions umphathintambo ohlangothi lweMelika olubona ngezemithetho usetshiye umsebenzi ulandela ukucelwa kwakhe ngumongameli Donald Trump ukuthi ayenze lokho. UTrump ubekhonana ngokuthi uSessions kalasandla kokwenziwa ngumnumzana Robert Mueller ohlolisisa ukwenziwa nguTrump labanye bakhe ngesikhathi sokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016. Kucatshangelwa ukuthi ilizwe leRussia lancedisa uTrump ukuba anqobe kukhetho lukamongameli ngomnyaka lowo. UTrump uyakuphika konke lokhu. Kusenjalo uTrump uthi lokhe ezibambe esidukwini kulandela ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lokudinga amalunga edale leSenate loba nje bakhe phansi kukhetho lokudinga amalunga edale leHouse of Representatives okunqobe khona ibandla lamaDemocrats.
This election marks the largest Senate gains for a president's party in a first midterm election since at least President Kennedy's in 1962.
Ukhetho lolu ngolokuqala ukuthi ibandla likamongameli lithole izihlalo eziningi kudale leSenate kusukela ngesikhathi sikamongameli Kennedy ngomnyaka ka-1962.
Candidates who embraced our message of low taxes, low regulations, low crime, strong borders, and great judges excelled. Last night,
kudale leHouse of Representatives, ibandla lamaRepublicans livimbe njalo ukuthi lihluthulelwe izihlalo eziningi. Abanye bethu abalandele ekade sikwethulela uZulu okuhambelana lemithetho ephansi ukuphungula ubugebengu lokuvimba abantu bokuza emngceleni baphumelele kukhetho olusanda kwenziwa.
They excel.
Ibandla lamaDemocrats lithokoze okumangalisayo ngokunqoba kukhetho lokudinga amalunga edale leHouse of Representatives. Unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ibandla lamaDemocrats kudaleleli uthi kumele wonke umuntu okusedaleleli adonse ndawonye ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leMelika.
We have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can't.
Silomlando wokuthi sisebenze ndawonye njalo sizivikele nxa kudingakala lokho. Idale eliphethwe ngamaDemocrats lizazama ukuthi abantu basebenze ndawonye.
A Democratic Congress will work for solutions that bring us together because we have all had enough of division.
Ingcweti kwezombusazwe unkosikazi Priscilla Mtonga Ndlovu uthi akumelanga uTrump atshele abantu ukuthi unqobile kukhetho olusanda kwenziwa kulaMelika ngoba sokubusa ibandla lamaDemocrats kudale leHouse of Representatives.
Nxa esithi uwinile yena eluze amasithi amaningi kuCongress utsho ngapha kuSenate lapha awine khona i-just pick the few. Ondliweyo kakhulu nguye ngoba nguye kade campaigna a-sitting president. So udliwe uwina lokhu ngokwakhe.
Uzokuyo phambili-ke kuyahamba njani njengoba-ke ama-Democrats ayiwo asezibambe esidukwini ku-House of Representatives?
Lokhu kuzanceda kakhulu ngoba i-government ye-America vele ifanele ukuthi iya-create-ela ukuthi ibe ne-checks and balance. So i-Congress yama-Democrats lakhezi sebezabala nakho ukuthi bakhangele upresident bamtshengise ukuthi hayi lapha uyalahleka lapha hayi hamba so. Senzele ukuthi kube lebhalansi ama-Democrats lawazizwe engabantu bevalwe phakathi kombuso lama-Republicans lawazizwe balwe phakathi kombuso.
Ye, mase sikhangela nje kabanzi siyabona ukuthi omama baningi asebengene ku-Congress khona ngale. Kujoni konke lokho?
Omama bahlongozwe nguye kumphathi welizwe. Umphathi welizwe kalanhlonipho labomama. Uyasithuka, uyasitshela esingakwaziyo, uyasibiza ngezitho. So mama bafuna ukuba bekhona bazembamba ngeyabo indlela abakwanisa ukumbamba ngayo.
UTrump uthi kumele ibandla lamaDemocrats lisebenze ngonanzelelo edale leHouse of Representatives ngoba lokhe elamazinyo okudlithiza nxa befisa ukulwisana laye.